Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 28 kuLwezi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Inkokheli zebutho zabuzisisa unkosikazi Grace Mugabe ukuthi wayesichoni ngamazwi akhe ayechothoza ibutho. Silengxoxo lowaphathisa ngenkulumo ezabangela ukuthi uMongameli Mugabe asuke esihlalweni.
Njengabantu abalwela amalungelo oluntu, sibona ngani lokhu kusibisele emuva kakhulu uma sesikhangela impi yethu nge-corruption. Uma abantu behambisa imali ngaphandle kwamazwe okungekho emthethweni, kumele bebanjwe behanjiswe emajele.
UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abafihla imali phandle kwelizwe bazaxolelwa bengayiletha kungakedluli inyanga ezimbili.
Bonani kusenze istepu sithatha siright, uthethe inyathelo iright ngoba uzama ukekhathe indlewu eziphathelane nokuholisa abantu abaqhatshwe ngama-cabinet, ngama-ministries amaningi.
UMongameli Mnangagwa uthi uzabumba idale lephalamende elincinyane kulalelo ebelikhona. Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. UFather Fidelis Mukonori ongomunye wabala Lankunzi kunkulumo ezokuthi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe asuke esihlalweni uthi unkosikazi Grace Mugabe laye wayekhona kulezi nkulumo ebuzisiswa ngenkulumo yakhe. Ekhuluma le Studio 7, umfundisi Mukonori uthi inkokheli yebutho yacunulwa ngamazwi kankosikazi Mugabe. Wengezelele wathi wabuza unkosikazi Mugabe ukuthi imbiko yokuthi abasekeli bakhe babefuna ukubulala umongameli Mnangagwa kodwa walandula limbiko. Ike sizwe amazwi kamnumzana Mukonori.
She came in when she had to, but she was not the major focus. We were zeroing in on the commander in chief of the defense forces and the head of state and the government and the first secretary of ZANU-PF, President Robert Mugabe. For us, that was the center focus. We didn't want to lose focus. First lady is the wife of the president. The first lady was the secretary for women affairs, and therefore that in my view was part and parcel of the responsibility of the president. So we didn't have to take that as a major issue.
Lawo ngamazwi kaFather Fidelis Mukonori omunye wabalamlankunzi kunkulumo ezazikhona phakathi kukamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usethule umthetho oxwayisa izizalwane zeZimbabwe ezifihle imali phandle kwelizwe ukuthi ziyiphendukise phakathi kwenyanga ezintathu ezilandelayo kungelamibuzo ebuzwayo. Kodwa uthi abaza kwehluleka ukwenza lokhu bazabotshwa. Okunenga lolu daba sikuzweni kwintathela izindaba yethu bathabile Masuku.
Embiweni awethule namhla uMongameli Mnangagwa uthe baningi abantu abafihle impahla lemali engena kuzigidi lezigidi phandle kwelizwe. Ngalokho uxwayise abantu laba ukuthi baphendukise imali phakathi kwenyanga ezintathu ezilandelayo kuqala mhla ka-1 Mpalakazi kusiya ekupheleni kukaNhlolanja. Abaza kwenza lokhu kabasoze babotshwe njalo kabasoze babuzwe ukuthi babevele beyikhipheleni imali elizweni. Kodwa abaza kwehluleka ukulandela lumlawo bazabotshwa bajeziswe kutsho uMnangagwa. Amazi akhe lawa amukelwe ngembono etshiyeneyo. Olwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu njalo ehlaziya ezombusazwe umnumzana Efindlela Ncube uthi leli linyathelo elihle kakhulu elitshengisa ukuthi uMnangagwa ufuna ukwakha ilizwe.
I'm not
Omunye njalo olwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole yena uthi abantu abafihle imali ngaphandle kwelizwe bayaziwa njalo uthi kumele bajeziswe.
Njengabantu abalwela amalungelo oluntu sibona ngani lokhu kusibisele emuva kakhulu uma sesikhangela impi yethu ngecorruption. Uma abantu behambisa imali ngaphandle kwamazwe okungekho emthethweni kumele bebanjwe behanjiswe emajele. Kanti ke njalo kungaba khona ukuthi lokho kwenzakalayo nje ikuhuga labo ababekwenzile kungani nje kube i-trap ebakhona.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thokozani Nhlapho uthi leli nyathelo lihle kodwa akumelanga kube yindlela yokubamba kumbe ukujezisa amalunga ezanu-PF akucelele G40 lona ebelilwisana lelikamnangagwa ele-team Lacoste lingafuni ukuthi umnangagwa abe ngumongameli welizwe.
Inyathelo lithethwe ngukhulumende kamnumzana uMnangagwa yalamukela njengabantu bezimbabwe. Cabanga ukuthi into nje e-overdue kade kumele nje lo mgabe ayenze ukuze alondoloze umnotho. Ufisayo nje ukuthi abantu bonke abazehlile ukuthi baphendulise umnotho wonke kade bayo-finalize benelise ukuthi uMnangagwa abafake ejele engenakukhetha ngokubandlulula ukuthi laba ngobhororo bakhe kumbe izihlobo zakhe.
Umnumzana Bekezela Nyathi oyisakhamuzi sakobulawayo uthi leli linyathelo elihle. Ngenxa kokusungulwa kwama-bond notes ngo-2016, uZulu eZimbabwe ikakhulu abasebenza kuhulumende bebekhipha imali eZimbabwe besiyayifihla emabhanga angaphandle kwelizwe. Ele Zimbabwe libhekane lokusilela kwemali njalo uZulu utshona endwendweni zamabhanga lapho aphiwa khona ingcosana njengelanga. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingobathabile Masuku.
Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele lomqoqo wenhlelo kubandla leMDCT umnumzana Abednego Bebe.
Uyatshengisa kithi ukuthi upresident omutsha ongenileyo i-element yezanu ayikaphelisi kahle kahle kuye. Ngoba phela kufanele ukuthi nxa sikhuluma ngento engumthetho ngento elicala abantu ba sicakale ukuthi babotshwa ngumthetho okufana nayo. Into esiyinanzelele amasosha ethe engena athena afuna ukukhipha izigebenga izigelekeqe eziyizo eziyenga umgabe. Ubesitsho abantu abangama-ministers abanye sikhuluma othombo kunjenje basemajeli ngendlela zokuthi babambe imali ngendlela engaqondanga. Sikhuluma nje baze banitshwa lamabheyili. Khona abanxa upresident ebazi ukuthi ngobani why kufanele ukuthi abanikeke isithuba lokuthi kababise imali bona benze icala njengabona abagijiswa namhlanje. Kuyatshengisa ukuthi into yakhe nxa engasayikhangelanga kuhle abantu sesiqalisa ukubona ukuthi kuvele okuphekwe yimbiza yezanu nxa kuyimboza kuzahlala kuyimboza. Ngoba ke angiboni ukuthi kulesizathu sokuthi athi abantu abayibise abanike leso sikhathi. Mhlawumbe ngaye nawenze njani ngawuhle wabafaka kumbe nyisebeni wabafaka kugazethi wabathi ukuthi ubani kule mali engaka, ubani kule mali engaka. Ngoba nxa esengani kuthiwa khona ngumuntu odinga angakwaziyo angakatsho ukuthi kulobani ngaphi kwangikhona. Kuyakuhluphe ke umuntu nxa enguye engumongameli welizwe. Kuyakuthanda ukuthi ngako kukhulunywa ngabaphansi ukuthi kube njalo kulokuthi kukhulunywe nguye. Ngoba lapha phela sesiba lipholisa njalo aphinde abe ngu-prosecutor njalo aphinde abe ngumantshi.
Ukona nxa ngile bhuku lebhanga South Africa ngilesigidi khonapho ngavula leli bhuku ngingedwa uhulumende weZimbabwe uzaba kwazi njani ukuthi ngile mali engakho eSouth Africa uzafonela ibhanki yami eSouth Africa na imuphe ama details ami.
Mhlawumbe phela anti bayazana phela anti abona into ungabona ikhulunywa kuleyana ilevuki entungayo kuthi zimbila zantabani. Kulokwazana ukuthi wena ngenxa yokuthi nguwe-ke ongemva kwe-steering ithi kumbe mhlawumbe nguwotshayela imota manje. Nxa ungotshayela imota wonke umuntu wenza intando yakho ofunayo. Kodwa-ke okusalayo ukuthi lawe wangikhona mhlawumbe uyakukwazi ngoba into le ihlezi liyenza lonke. So uyakwazi ukuthi ubani wenze lokhu, ubani wenze lokhu, kodwa mna okwakade silancanga kwenzile akula mthetho uzambopho ngokomthetho sokuyini kathesi.
Lo umnumzana Abednego Bebe umqoqi wenhlelo kubandla le-MDCT obekhuluma ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqoqo ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m. 2 PM lango 7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu leVOA Ndebele. Land of sunshine.
Ngameli Mnangagwa uthi uzabumba idale labaphathi ntambo elincane kulalelo ebelikhona. Umnangagwa uveze lokhu ngemva komhlangano awenze labo mabhalani bengatsha zikahulumende lamuhla eHarare. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni owenzelwe emahofisini akhe eMunu Mutapa, Umnangagwa uthembisa ukuba akekho ozoxotsha umsebenzi ngaphandle kwalabo asebefikise iminyaka yokuyaphumula impentsheni. Umnangagwa uthi labo abalengaja ezizadilizwa bazosiwa kwezinye ukuyaqhuba umsebenzi ngaphansi kwepublic service. Kesizwe imbono kamnumzana Bekezela Gumbo obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso ebona ngombuso okhululekileyo eZimbabwe Democracy Institute ophethe njalo uhlangothi lwezokucubungula enhlanganisweni inye.
Mina njengeCivic Society namatinkensi kulesikhathi siloku sikhala ngendaba yamacabinet ministries amaningi aqeda imali. So ngokubona kwami ngibonani kusenze u-step status right uthethinyathele right ngoba uzama ukuthi ekhathe in indlewo eziphathelane lokuholisa abantu abaqhatshwe ngama-cabinet ngama-ministries amaningi. Kodwa ngibonani ngezinye indlela kuzabangela amanye ama-division ephathini yakhe ngenxa yokuthi kula bantu abaningi abakhangelele ukudla
Ugumbo uthi kusobala ukuba abanye bazolahlekelwa isinkwa ngoba bekhona abazophelelwa imisebenzi nxa uMongameli Mnangagwa ezimisele sibili ukulungisisa isimo sengatsha zikahulumende.
Lanxa abaphezulu amaphemisi kangasoze isixole imisebenzi abaphansi bazaxotshwa ngoba iministri iyadissolve bazaxotshwa. Lanxa ekukhombayini wama-ministries uzabe labanye abazaxotshwa umsebenzi ngoba uyabe sisenza ini. Ngoba nxa engasaxotshanga abantu umsebenzi asisakuboni ukuthi ukukhatha kwangikhona ama-expenses ikuphi despite ukukhatha ama-expenses amaministri kuphela. Linyathelo elihle sibili kodwa linyathelo eliyingozi kakhulu. Bakhona abazalahlelwa isinkwa and lawo bantu bazalahlelwa isinkwa beqalisa ukujoyina ukubambana izandla nabantu abaopposa uPresident.
UMongameli Mnangagwa utshele abonobhala laba ukuba sesiphelile isikhathi sokudlala ngomsebenzi lokuba yimigoqo kokumele kwenziwe obekubangela ukuphuza kokwenziwa kwemisebenzi obekuyamele yenziwe. Mnangagwa wengezelele esithi izisebenzi zikahulumende zilehlandla elikhulu okumele zilidlale ekugcwaliseni okukhangelelwe nguZulu ikakhulu ukuthuthukisa inotho yelizwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namuhla sifuna ukuzwa imbono yenu njengabasakhulayo ukuthi kuyini elifuna kulungisiswe ngohulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa okuza kwenza libe lelakusasa elihle. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungamile Nkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Inhloko kahulumende yakwele Lebanon umnumzana Saad Hariri uthi ubevakatshele kwele Saudi Arabia okulapho abike ngokuchiya kwakhe isikhundla. Esithi uthethelelo nyathelo emzameni yokuletha ukuzinza emhlobolweni abakuwo. Umeli weMelika kumanyano wamazwe omhlaba United Nations ubike ukuba uhulumende wele South Sudan uphakathi komkhankaso wokuhlukumeza abamabandla aphikisayo esebenzisa ibutho uqiniso kubulawa abantu makhaza abangahlomanga. Abesifazana edolobheni leGwanda sebekhuthazwe ukuthi bengathandabuzi ukumangala emapholiseni nxa bethe bahlukuluzwa ngabesilisa. Inkuthazo le iza ngesikhathi umhlaba wonke jikelele unanza umkhankaso wamalanga alitshumi lasithupha wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama, i-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Uvusisizwe Mkhwananzi usipha lolu daba.
Omama abaningi babikwa befela ngaphakathi nxa bethe bahlukuluzwa ngomkabo ngoba besesaba ukulahlekelwa imendo. Lokhu kuvele embuthanweni wabomama obuqoqwe inhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe Waters obugxile ekuhlukuluzweni kwabomama. Umqondisi we-Waters uNkosazana Juliet Kiwani uthi le nhlanganiso iphathisa omama ababhekane lodlame emakhaya njalo ukhuthaze labo abahlukuluzwayo ukuthi bengesabi ukukhuluma.
Okunye sithi thina ilungelo labomama lingafihli izindaba komama lingafeki ngaphakathi. Omama siyabancedisa ukuthi bakhulume kuzwakale babange umsindo ukuthi ayilapha siyahluphela omama bangafunisela phakathi.
UNkosazana Sibongikosi Mlotsha osebenzela inhlanganiso ebona ngokwelamisa imuli i-Family Planning Council of Zimbabwe uthi bayaxoxisana lalabo abahlukuluzwayo ukuze bathole ukuthula ezinhliziyweni zabo. Uthi kulezi nsuku njengabomama babhekane lokuhlukuluzwa ngendlela ezijeneyo ezigoqela ukuswela imali emabhanga.
Ludlwane olukuhlukuluza silokuchayela izibhakela lithi udlwane olungihlukuluzayo ngathi engqondweni kakhulu kube selusuba khona futhi le imviolence engathi yasitshaya sonke kulezi nsuku i-economic violence kwezomnotho imali kayikho kube sekusuba khona futhi le ngibona kuyo emele ngigxile ngayo i-sexual abuse udlwane lwezemacansini lungenziwa umama kumbe lwenziwe ngubaba.
Abezempilakahle bathi isibhedlela esikhulu seGwanda sesilezakhiwo zokwamukela abesifazana abahlukuluziweyo kumbe ababanjwa iganyavu. Uma mfundisi usithobekile Khetho weKingdom Life uthi bona njengebandla bale ndlela abalwisa ngayo udlame njalo uthi abantu kumele baphenduke ukuze kube lokuthula elizweni.
Silezinkonzo ezimele omama, silezinkonzo ezimele abantu abatsha. Mina ngingumisi Khetho ngithi ngisathi lami enkonzweni yabomama ngiyafundiswa ukuthi ngiphathe njani umkani. Ngezini lenkosi kukhona sakhuluma ngokuthi laphana umsisi Mlotsha amacansi yi-right kababa. Kuyabe ufundisiwe enkonzweni zamadoda lababa bayafundiswa umama akatshaywa ngempama. Konke lokhuyana thina njengemandla kuyasistophela i-violence emakhaya ethu. Imuli ekhonzayo i-violence ibancane ngoba wonke umuntu lokuzithiba ngokwesaba uNkulunkulu.
Abagcini bomthetho bona baxwayisa abesifazana abayabe bethe bahlukuluzwa ukuthi bengaze besabe uyamangala emapholiseni. Obona ngobudlelwano phakathi kwamapholisi eGwanda lezakhamizi umnumzana Tapiwa Spanda uthi kwesinye isikhathi ukuhlukuluzwa kwabesifazane ngodlame kugcina kubangela ukulahleka kwempilo xa kuthe kwayekelelwa. Kusukela mhlazi ngamathumi amabili lanhlanu kuLwezi kusiyafika mhlazi lithumi kumpalakazi mnyaka yonke la malanga abekelwe ukulwisana lodlame kwabesifazane. Indikimba yalonyaka ithi Leave No One Behind End Violence Against Women and Girls, okutsho ukuthi kungabi losalela emva aluqede udlame kubomama lakumantombazana. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawunden eGwanda.
Lingakhuthwa ingxoxompikiswano esizalethulela yona ngolwesine kusukela ngo-4:30 PM kuze kuyefika u-6:30 PM. Kumele kwenziweni ukuthi kududukiswe ilizwe leZimbabwe njengoba sokulo hulumende omutsha. Lalelani udaba lolu ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasile VOA Ndebele, VOA Studio 7 ne-VOA Shona.
Amaphephandaba kahulumende abika ukuthi kulempawu zokuthi umnotho welizwe uyakhuphuka kulandela ukugcotshwa kukamnumzana Mnangagwa ukuthi abe ngumongameli welizwe. Amandla emali yamabond notes abikwa yilokhu eqonga okungaqeda ukuthengiswa kwemali yakwamanye amazwe ezitaladini ngokungekho emthethweni. Amazwe aphetsheya agoqela elemelika lelebhilithani asethembise ukusebenzelana lohulumende omutsha ukuthuthukisa umnotho welizwe. Sixoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi, njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ukuze sizwe okwenzakalayo.
Wakathesi asibhoda ndikwanaba phakathi ezitolo lapha sibona kuthenga izinto nemabhenki lapha lamashiyalo bekhona akukaqonda akukakhanyeki ukuthi esibili ukuthi kule improvement esingayibalisa njengoba engxenye abantu kathesi beqhubeka abantu bangathi bazazokuqalisa ukurhola njengoba ingamfela zabe sokukhanya ukuthi kuba ngcono ini kuba lobubelo ngazi khala amafiwelane lesikhuluma ngawo iprize yakhoezifanana asikaboni lito olutshintshayo. Kodwa-ke ingxenye yithuso zabantu ukuthi laluba ngako uyajintsha abantu impilo engathi bangconywane.
Labana abathengisa imali ezitaladeni labo lokho bekhona?
Ye, abathengisa imali ezitaladeni balokho bekhona. Kala babekho kugcwala nje izitarada zonke. Kathesi ungathi hhayi balitshwana ngazi nebabotshwa kumbe bayabaleka. Angilaqiniso kodwa iqiniso inamba zabo zehlile kodwa bakhona.
Indwendwe emabhanga-ke?
Indwendwe emabhanga zilokhu zikhona. Kuthi ungazi unanzele lapha ezini lapho uyothatha khona imali ama-ATM uzananzela ingale mva uthatha imali leyana noma siphi isikhathi abantu isikhathi lengxenye kube kunjalo le ngamfo uyothatha imali yami ngontambama ngo-8 ngiyitholi kodwa kathesi ungananzela emabhenki leyo mali ikhanya iyaphela ibhenki ngavele ivalwa kuthatha isikhathi esinganani ATM yami ngasasebenza ATM kavale ngithatha imali yami noma siphi isikhathi ngafuna ukuhambela usuku thola imali yami ekuseni thola imali yami.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU. Sixoxe laye ekwabulawayo. Siphinde sakhuluma lomnumzana Bulisani Ncube, ingcweti ecubungula ezomnotho welizwe, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amazwi abantu abavele bewakhangele akhanye isapota ukungena kwaMnangagwa atsho lokuthi ukuthi hhayi sizancedisa iZimbabwe. Khonokho nje yikho kwenze kwaba nokutshintsha lokokuma ikakhulu emalini. Ngeke futhi zomnotho bezime kuhle hhayi emalini. Isizathu why bebefuna ukuthi bahlale besitoke ama-US dollar yikuthi bethi akwazi ukuthi kuzakwenzakalani kusasa. But ngoba lokuphuma kukaMgabele kungena kuhle kusuke kwaba the possibility of a better future and the stimo semali angengithi somnotho isimo semali.
Manje abantu bengabona nini ukuguquka komnotho welizwe wonke nje kungasela ndwendwe emabhanga intengo yempahla isiyehlile?
Bengihlala ngikhuluma ukuthi hayi ukusebenzisa i-US dollar kuleli lishwe kwaba kuhle ngo-2009 ngaphanda ngoba kwanelisa ukustabiliza ikwanzinzisa intengo as long as sisebenzisa i-US dollar leli akusoze kube le economic progress akungeki. Okungenzakala yikuthi upresident omutsha cabinet yakhe entsha bahlale phansi bathathe isinqumo sokuthi hhayi i-US dollar izasebenza njengoba isebenza eZambia, eBotswana, eNamibia, eSouth Africa leMozambique ukuthi iyabe igcine e-reserve bank isebenza ukuthenga izinto phandle. Bese besithi kwele Zimbabwe ukuze kube lula ukuthi kwenziwe basebenzisa irandi i-bond nokuthi bayikhiphe. That way izinto zizaqalisa ukuthi zimove. Ukuthi i-weak economy surrounded by strong economy isebenzise a strong and international currency ukwenza ukuthi ku-attract abakubiza nesikhiwa bethi ngama-international arbitrageurs and rent seekers. Okwenza ukuthi umuntu olamapula akhe eBotswana achaphe abuye ezodinga amadola ngoba atholakala lula kulokuthi awathole amapula eBotswana. Ukwenza njalo umuntu oseZambia, umuntu oseMozambique, umuntu oseSouth Africa. Ikakhulu nxa kuyikuthi bayavunyelwa ukusebenzisa amavisa lama masakhadi. Uzakhumbula ukuthi ne-visa card umuntu bekwanisa ukuthi ahambe e-ATM nelanga siyawithdraw 3,000.
Lo mnumzana Bulisani Ncube ingcwethi ecobongula ezomnotho welizwe sixoxelaye ekobulawayo. Leza imbono kahulumende weMelika.
Kulobudlelwano obuqinileyo phakathi kwelizwe leMelika leTunisia okunjengokulwisana lamalwecatsha lokuthuthukisa umnotho kaZulu. Ubudlelwano lobu obuleminyaka engamakhulu amabili 200 years baqalisa ilizwe leTunisia lize libe ngolokuqala ukuncoma uzibuse weMelika. Kuzenjalo ngomnyaka ka-1965 eleTunisia lize libe lozibuse, ilizwe leMelika lakuncoma kakhulu lokhu lisithi lenze kahle laphinda lavula amahofisi alo kulelo lizwe. UJohn Sullivan, umsekeli womkhokheli wohlangothi lukahulumende oludlelana lamanye amazwe olwe-State Department, uthi ubudlelwano bamazwe la buqhubekela phambili. Uthi eleMelika livumelana lenyathelo elathathwa ngabanye abantu ngomnyaka ka-2011 eTunisia abangena ezidaladini besithi bafuna kube lenkululeko kulelo lizwe, njalo abantu kumele bakhulume abakufisayo. EleMelika lithi okwamanje lincedisa ilizwe leTunisia ukuthi libe lenhlangothi zikahulumende eziqinileyo ezilakho ukwenza ukuthi kube lokukhululeka okufunwa nguZulu. Kusukela ngomnyaka ka-2017, eleMelika selinike ilizwe leTunisia izigidi ezedlula amakhulu amabili amadola, $204 million, yokuthuthukisa umnotho kanye lebutho. USullivan usanda kwenza umhlangano lomunye wakhe wakwele Tunisia obuhlolisisa indlela okungathuthukiswa ngayo umnotho weTunisia lokunye okufanayo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Zinja ziyamluma silethemba likholisile luzwa ngapha emsakazweni we Studio 7. Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inkokheli zebutho zabuzisisa unkosikazi Grace Mugabe ukuthi wayesitshoni ngamazwi akhe ayechothoza ibutho. Umongameli Mnangagwa uthi abafihla imali phandle kwelizwe bazaxolela bengayiletha elizweni kungakedluli inyanga ezimbili. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.